silusizi kakhulu ngokwamukela umbiko obuhlungu kangaka ubana iJaha elidala inkokheli yethu omunye wabaqali bendaba le ubaba uSimon Khaya Moyo uselele enkosini indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kusuke izaphu kwaze kwaba lokubambana kwezaphu lezanu Jongwe sokubunjwa izanu PF ebeyindoda emadodeni. Siyazi ubana nguye obephethe iofisi information and publicity kuzanu PF kupolitibureau, kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi ubana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzabangcono aphenduke, kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana athathe iluba lakhe engadini yakhe. Oso kusele kuphela ukuthi sithi ulwile ulwa okulungileyo ubaba SK Moyo, as we popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela. Lala ngokuthula qhawela amaqhawe, lala ngokuthula moyo omuhle. Siza kulandela nathi endleleni naleyo osibikile kwabaphambili khona ngale. Son of the soil, mntwana wenhlabathi, mwana wevu, siyabonga.